tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi lizafaka umabona kude abazahlola abazabangela udlakela ngolwesihlanu, lapho ibandla leli litshengisela neziphatha amandla zalo zihlolisise lokho okwenzela ukulondoloza ukuthula.
Lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration, abantu bezipholisa lamapholisa la asebenza nsisa angena ephazamisa, so konke lokho hlolwa yini ihlangothi le-security lwephathi babona ukuthi bengawuvikela njani.
Uhulumente uthi ilizwe likhangelele ukunanza amaqhawe kusasa ngeHeroes Day kanye nangolwesibili ngeleDefence Forces Day, njalo ukhangelele ukuthi iningi liphatheke kulo mcimbi.
Nxa bebhizike matsha laphana bacabanga ukuthi hayi uZulu uthabile okumangalisayo. UZulu kathabanga ngoba uyazi ukubana amandla esemasotsheni namandla asuka aphambanise inkululeko kaZulu.
Ivandla leZANU-PF eMashonaland West lithi selimise umsebenzi ePhalamende lakuCentral Committee owayengumphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelana uNkosikazi Christa Mfumira. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, ezemidlalo, leziphathelane labatsha lizaziswa kuwona lo msakazo. Ivandla leZANU-PF eMashonaland West lithi selimise umsebenzi ePhalamende owayengumphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelana uNkosikazi Priska Mfumira. Ivandla leli lithi njalo kaseyikuba lilunga ledale leCentral Committee laleli vandla, okutsho ukuthi uselilunga nje lebandla leZANU-PF njengabanye. UNkosikazi Mfumira witheswa icala lokuchaphaza imali kahulumende efika izigidi ezingamachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu amadola, njalo ulokhu evalelwe entolongweni kusathethwa leli cala. Umongameli Emerson Mnangagwa uxotshe uNkosikazi Mfumira esikhundleni sokuba ngumphathintambo kuviki edluleyo esithi ukuziphatha kwakhe akusifanelanga lesi sikhundla.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDC lithi lizafaka umabona kude abazahlola abazabangela udlakela ngolwesihlanu, lapho litshengisela kukanti iziphatha amandla zalo ziza kuma ngobuningi bazo emgwaqweni zihlola ukuthi abantu bafola ngokuthula. Embikweni eliwethule namuhla, ibandla leli lithi lisola iziphatha amandla zebandla leZANU-PF ezibalisa umnumzana Kane Matema Pupuraito Karepi, Energy Mutoji lomnumzana Victor Matema Tanda ngokuzama ukuphazamisa amalungiselelo alo ngamazwi achiyeneyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokela uthi baningi abathembise ukuxhasa ibandla lakhe kulokho okutshengisela ababalisa izisebenzi, abamabhizimusi, abezinkonzo zokholo, abesifazana, inhlanganiso ezizimeleyo labanye. Amapholisa athi asahlolisisa isicelo seMDC esokutshengisela andubana ebaphe imvumo. Inhlanganiso yeNational Peace and Reconciliation Commission sixwayise ukuthi kutshengiselwe ngokuthula, kungalinyazwa abantwana besifazana kanye labagogekileyo njengenhlala yenza. Kusenjalo isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowater uchasisela uChris Dande weStudio 7 ngamalungiselelo okutshengisela kuleli dolobho.
Mboni izincwadi esezilungisiwe sezihambe eHarare nakwamanye amaprovinsi ukuthi kuhlolisiswe ukuthi kuyahambelana yini lezincwadi esezilotshwe kwezinye izindawo. So mbonani lapha koBulawayo ngakuhambe kuhle. Siyabesitshengisela lapha koBulawayo.
Bakhona abazasuka koBulawayo besiyaphathisa yini abangamalunga ebandla?
Amalungiselelo benganjalo. abengokuthi njengoba vele ukuhamba vele sokudula abakobulayo betshengisele benjani bekobulawayo abasarare abatshengisele benjani besiharare ababe lesifiso bezigadele ngezimali njabo zabo beharare nxa befuna kodwa ibulawayo na iyabila nani lomtshengisela okuzimeleyo ongahlanganaa ndani beharare
uhlelo lwakhona seluluqoqile na ukubana abantu bayabuthana ngaphi kwenziweni njalo lezikhalazo zenu zihanjiswe ngaphi
ye okwakathesi besaqoqa amaroute angithi then kulezinto njenge-security ezimele zihlolisiswe angithi njengoba yakwazi ukuthi njengentatheli yezindaba chris suke wahlangana bendatshana lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration abantu besipholisa lamapholisa la asebenza nsita angena ephazamisa so konke lokhu hlolwa yini ihlangothi lwe-security lwephathi ukuthi babone ukuthi bengawuvikela njani phela vele abantu laba ababusa likhuni bajayele umkhuba omubi wokuthi bayabe befuna ukuthi bengenele besiphazamise lokhu zinhlelo zabanye so khonokho kuyahlelwa mbonani umpatindambo weze-security yafika namhla kobulawayo ukuthi bekhulume labanye bakhe ukuthi khonokho baza kuqhuba njani
lo mnumzana Sweden Chirowota isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo uthi iningi labantu elizweni lithwele amagabha avuzayo ngezomnotho welizwe okungabangela ukuthi bexhasane ukuthi kutshengisela kwebandla le-MDC
umbalikingabetisa ihola $400 so i-interbank rate kumele ukuthi ngabe yona imali ayiholayo yi-$4,000 kumali yezimbabwe kumele ukuthi imali ayihole kodwa i-$400 kayikwani nangingathola ukuthi siyeesiyi-$9 ukuthi umuntu agcwalise nje imoto encane ukuthi ahambelayo kuyabe dinga imali engafika $200 kumbe $400 umkolo wonke use uphele izinto ezisele ziyakhwela ziyaphambili zidingana le ntengo ye-USD rate sekunzima ukuthi ngingathi ukuthi abantu baphila njani kodwa ngikwaziyo ukuthi ungangena ezitele ingathola ukuthi abantu abaningi bayabhodabhoda bayesibeki ukuthenga ungangena ezindlini abantu bayakhala isikolo nje kade zizavula kwinyanga ezayo kulento ezinenge ezinzima kakhulu ezimbabwe ezikuthi abantu impilo yabo ibe nzima kakhulu
ibandla le-MDC lixoxa okutshengisela lisola okwenzakalayo kwezomnotho welizwe ubona ngani izakhamizi zingakuxhasa lokho kutshengisela ngobuningi baso
ukutshengisela lokhu kuqakathekile ngoba uhulumente useyosilekile ukuthi ale ngisise impilakahle yabantu isebenzi zikahulumente ama-citizens yabantu abadikeka kakhulu okumele ukuthi babe phambili okutshengisela uhulumende ukuthi impilo isinzima abantu nje jikelele ngakhola ukuthi esingathi i-unemployment rate kule 95% abantu abangasebenziyo abasebenzi ungangena esitaladeni uzathola ukuthi kulamavenda nje abantu abathengisayo nje abantu kakhulu abanye abalama-degree abahambayo ezikole ilizwe limile alisebenzi imsebenzi kasebenzi amagesi awakho uhulumende udinga $400 million ukuthi amagesi asebenze kuhle sizawuthiwa sebhadalileni imali e-South Africa kodwa ngakhalethi amagesi sakabi khona funa sisingela amagesi ahamba ngo-5-6 aphenge ntambama ngamathumi impilo nje ibizima so ukutshengisela lokhu mbona ngantu abantu abaningi bayakuthakaselela nxa bengahambanga bayatshengisela akutho ukuthi abantu kabafuni ukutshengisela abantu bayesaba ngoba elizweni lezimbabwe kuhlukumeza okukhulu kakhulu
inhlanganiso yakho le incedisa njani abantu
inhlanganiso entsha edinga ukuthi ikhulumisana lohulumende labantu okuzathola ukuthi esikhathini esiphelileyo abantu bekhulumisana lohulumende khathesi ngaphi indawo nje kungathi ama-platform okuthi abantu bakhulumisana lohulumende sezilutshwane sasidinga ukuthi akuhulumende akwanise ukukhulumisana labantu ngoba esikhathini esiteni sizathola ukuthi uhulumende asale endaweni ezidulayo basale endaweni ezikhathana lapho abantu abaphila khona ngabakwazi ukuthi amagesi ayahamba ngoba izinto akayibatisini ngabakwazi amanzi ayahlupha ngoba umasipala asiqala phansi. So imbiwo ezilinge esihlangana lazo ngabazazi bayaziza nje zibhala emaphepheni. So thina sinike ukuthi create singabe ngama-platform.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Public Policy sixoxela eseHarare.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ilizwe likhangelele ukunansa amaqhawe kusasa ngeHeroes Day kanye langolwesibili ngeDefence Forces Day, njalo kukhangelelwe ukuthi iningi liphatheke kulomcimbi. Wodwa owala impi yenkululeko ekuviyo lezipha umnumzana Paul Thembanyati uthi amalunga ebutho asela sithunzi esifaneleyo.
Uhlupho olukhona sithandekile ukuthi ibutho leli akumelanga libe lani lezomba ngazo, akufanelanga lingene kupolitiki, akufanelanga kucatshangelwe even lakancane ukubana lilani lokwenza ngezomba ngazo, ikakhulu izinto zamabandla. I-Defence Force umsebenzi wayo, lo mlando wayo, yikwenza ilizwe leZimbabwe livikeleke, yikwenza ikakhulu uzulu weZimbabwe azizwe evikelekile. Hathi ukuthi abantu bangabona amasosha baqalisa ukwesaba, baqalisa ukuzibuza ukuthi kambe kwini okuza kwenzakala kini, ngonile ngiteni. Bona abanikazi bakho khonokho abakuboni, nxa bebhizike matsha laphana kusiba labantu abaningi enkundleni kumbe kusepapa Felix Mbenga, bacabanga ukuthi hayi uZulu uthabile okumangalisayo. UZulu kathabanga ngoba uyazi ukubana amandla esemasosheni namandla asuka aphambanise inkululeko kaZulu.
Njengomlweli wempi yenkululeko ungathi uyathokoza ngesibanga ilizwe elikuso kathesi.
Ngabe ilizwe lethu yalikhola pheli khona kathesi lapho kulodubo oluningi. Ngabe kawungibuzo nalumbuzo kulapho khona wena kathesi. Ilizwe elihle okumangalisayo, ilizwe lezinto zonke, ilizwe elilabantu abalobungcwethi obujulileyo, ilizwe elilenotho kodwa ke lisela ubukhokheli obunanza izifiso zabantu, lisela ubukhokheli obulozwelo obulothando labantu, abenyanya i-corruption, lisela abakhokheli abaziyo ukuthi basembusweni ngenxa yabantu hathi ukudinga okwabo ukuqondane labo. Ngiyadana ukuthi mina njengomunye walabo owayekhangelele ukuthi ilizwe lelinqase sililwele kuzawuwa khona ubisi loluju esikubonayo kathesi ludubo.
Lo ngumnumzana Paul Thembanyati owalwa wumbi yenkululeko ekuviyo lezipra sixoxelaye ekwabulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiye ezandleni zikaGifts Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje nobaba mkhulu babelobola.
Zulukandaba lethemba lokuthi liyaphila lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba. Lamhlanje sikhuluma ngodaba lokuthi nxa kubekwa abantwana abancane khona ngale ke emathuneni, siyawazi ukuthi izalukazi ziyacelwa ukuthi zingene egodini konapho zibeka umntwana zimvalelise. Sikhuluma ke ngomntwanyana, kambe nxa sezingeniliza lukwazi lezi zigeziswa njani? Uze ngihlaziye udaba lolungi lo baba uDabani Khumalo lo mama usakhile eliline uMadube. Madube, siyawamukela kuhlela.
Ngiyawamukela kithi, ngiyawamukela abalaleli, ngiyawamukela lo baba uKhumalo.
Baba Khumalo, siyawamukela kuhlela.
Yebo baba Dube, siyabonga ukuthi usifake emoyeni.
Yes, kaze ngawe Madube, ngamafutshane sibili wenziwa njani nxa ukuthi izalukazi sezingele egodini khonapho nxa seziphumileke zigeziswa njani?
Ngikwazi kwami abantu abadala ikakhulu kungabhubha umntwana, kade ngumuntu osekhulile ongumama onguye ongena egodini amukele isidumbu aphumuze lo oyabe ethe wadlula. So kunjalo mase kuthe kwakuphela kulesiko elenziwayo okuthiwa yikugezisa umuntu akade bamba umsebenzi. Ngesiko lesi thina abantu abamnyama uyageziswa noma ngenkomo kumbe athengelwe ezinye izinto xa ungayisikuthi liyabe lisenza ukuthi liyambhadala yikumbongo kumgezisa, kodwa lezinto ungayenza ukuthiwa kuba le mali okutho ukuthi imali ayisinto esiyaziyo esintini ugezisa umuntu.
Baba Khumalo, ingamafutshane sibili, ubonani ukutshayele khonapho-ke uMadube utsho lawo umbono wakho khona.
Kuliqiniso okukhona kakhulu-ke ikhonokho ukuthi kuvelwa-ke khona ngabe umuntu bengena lapha egumeni kuyageziswa, ayageziswa kodwa kakhulu-ke asetshenziswa izinto ezinjengabo umsuzwane, umlotha lamanzana khonaphana ukwenzela ukuthi lanxa umntwana le thethwe ngumkhuhlane kungazi kwachelela abanye abantwana ukuthi nxa bebuya lapha umkhuhlane usisane bayagezisana-ke ngaleyo ndlela. Kodwa ukudlulela ukugezisa lokhu yilokhu ukuthi ayaze anikwa okunye kwizipho okuncinyane nje kungaba yimali njengoba uMadube ethile kusiya kumbe kuzimputhana lezo eziyabe zikhona eziyabe zisele zisenziwa lowo msebenzi.
Ye, siyamuzwa ubaba Khumalo. Madube kusayenziwa yini khonokho?
Zinto akusavamanga ye kwamanye amakhaya akusabambi isintu khona yenziwa sili bayakwenza abadala but kulezi nsuku sengibona umuntu nje hayi umntwana engiwatsha nje njengabantu abadala isisikhiwa isimanjemanje lesisesithi khona ngiwatshe sibili hhayi kuyehlukane kube njani kungabi lokhu kuthiwa kulokugezisa umuntu af but emakhaya khaya lokhu besakwenza abadala abasabambi isintu lokhu isintu siyisintu singazintshaka ngoba phela sikhumbule ukuthi isizwe singelamasiko.
Baba Khumalo, nxa kungasayenziwa kulezi nsuku wonke lokhu kambe kutshoni?
Kungasho ukuchitheka kwesizwe noma sesichithekene kangaka le mihlobohlobo abanye sebesenza lokhu okuthathwa bona ababagcina abagcine zezifa okuthiwa ama-burial society noma lapha kuthiwe Queens and Kings noma lokhu kuthiwa Nyalazo yibo asebethatha abantu laba bayeba ngoba abantwana laba abancinyane bayeba ngoba kungelangitsho noma ngubani noma umakhelwane apho ngokwenza babe besebezebika ukuthi hayi sesibabe sesimbekile lo mntwana kuba njalo nje yimikhuba yezizwe lezizwane esisitane lazo kakhulu lapha komthwakazi.
Singathi-ke Madube kuvuselelwa njani?
Kuvuselelwa kwangikhona kunzima ngoba insuku sesikizwa kathesi basalutshwana basaphila ngesintu basalutshwana basalandela isiko. Yes, ngabe singawuvuselela kodwa khonokho nje bethile bakhumala ama-funeral khonokho kuthiwa ama-funeral khale ukuthi umuntu ma egubile liba sebekhangelela ukuthi babone ukuthi benza njani sokujoyina ama-burial into ezifanalazona athi kudala wawungela i-burial abadala babehlangana uthitha izimpuphu ngemgani lani uthobo lwamabele umuntu angcwatshwe manje kathesi sokuyizinto zezezikhulunywayo zona ezo-funeral. Kungaba nzima ukuthi sibuyele isikwe.
Ukuvuselela kuyilokhu ukuthi kufanele sibe sikhumbuzana ukuthi kade vele bekusenzelwani, kusenziwa njani, naloku bekuqinisa njani isizwe. Lokhu bekuyinto ebisenza isizwe sibe lenhlonipho njalo sibe lophawu ngemisebenzi esiyenzayo ma kwehle izinto ezinjalo.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba Khumalo. Ngithathele lithuba ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba uThabani Khumalo, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngithathe njalo leli thuba ukuthi ngibonge umama uSakhile Liline uMadube, laye-ke ingcweti kwezamasiko esintu. Ngolibalisa emoyeni ngenjabulo, ngumthembo osithembayo uKips Dube Lilale.
Bayawagcina amasiko awo, owawusenziwe mandulo, owawusenziwe.
Siyabonga. Sesilitshiye ezandleni zikaMikhove.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Ikudibana kuhlelo labo sakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo ngisakhulayo, umnumzana Blessing Phiri. UPhiri ngihlangane laye ebulenjini bokuxhumana obeTwitter, lapho ubebhala mayelana ngesenzo sakhe sokusiza abantu abakhubazekileyo, ikakhulukazi abasakhulayo. Ngibone kuqakathekile ngempela ukuthi siyinxuse kuhlelo lethu labo sakhulayo, sizwe okuningi.
asambeni siyoxoxa lo Phiri. Blessing, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Usungenele kuhlelo. Bengicela ukuthi usitshele okunenge mayelana ngesenzo sakho, uhlelo lwakho lokusebenzisa imali yakho ukuze usize abontanga abakhubazekileyo.
Ngapha ngikhaya eZimbabwe sibhekane nohlupho lwamagetsi. So lolu hlupho lungazathi i-affecta wonke umuntu, kodwa abakho abaningi abacabanga ngabantu abakhubazekileyo. So ngapho ngikucabanga ukuthi nxa kungi-affecta kanje, ngoba asakwanisi ukuthi mbale kwesikolo ukwenza ama-assignment landani, ku-affecta njani laba abakhubazekileyo? So ngabona ukuthi laba bantu abakhuluma nge-sign language ngabaseni lethu ukuthi be-communicate ngenxa yokuthi baye bengabonani. So singakhangela abantu laba almost ngelanga lonke bayesibethekinisa edolobheni. Singawukhangelisisa ama-gate lawo ahambe ekuseni ilanga lingakaphumi ezephendula ngabotheni ebusuku. So sokuthi abantu bamanyane bebhondi njengezimuni asisekho. So ngamsembona ukuthi ngingasizakala njani. Yiko lapho engabona i-adjeti ama-light bathi ngama-light a-chajwayo nxaku lamagesi benabe sesebenza amagesi ihambile. Ngangisevile okuyimadlana nje ngathi ngangcono ngisize izimuli eziyi-10.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi ube lesifiso sokusiza bontanga lapho?
Abazali bami bobakile babekhubazekile and ngikhula ngakhula kusituation leyo, ngizwisisa ukuthi ama-challenges really okwenzakalayo nxa uphila phakathi wabo kunjani. So vele kungazathi kusenhlizweni yami.
Awungitshele-ke ngombono wakho, abantu abakhubazekileyo babhekane ngodubo olunjani elizweni?
Ngokubona kwami bahlangana le problem under representation. Singavele sikhangele even on national dialogue ababizwa ukuthi labo befake umbono wabo. So singathi ilizwe likhohlwa ngabo.
Uhlelo lwakho liye ubona ngani luzabasiza okungakanani?
Nxa singakukhangelisisa nje kungazathi akusela isikhathi sokuthi izimuli zikhulume zizonke ibene zihlangene ebusuku. So izimuli lezi zingaba nama-light law baye sebekwanisa ukuthi benze i-sign language be-communicate bona in-house. Ngokubona kwami kungazathi kuyabanceda kuqeda udubo lonke, but then for now ngokubona kwami kungazathi kuyabanceda ukuthi benelise ukuthi bekhulume be-communicate i-sign language.
Njengoba wena ungomuntu ongisakhulayo ongelamsebenzi wokuhlawula imali eningi, ukhangela ukuthi uzasiza bonke laba bantu na? Njalo ukhangela ukuthi uzathola usizo na?
Isifiso sami kwakuyikuthi kuba labanye abaningi abathatha uhlelo lolu beliwenze kuma-communities abo. Sincedise singazathi sibaningi, njalo ingazathi ngiya-invite-a abamabhizinisi ukuthi besincedise kumbeni bejoyine i-movement.
Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uze ukuthi bangakuthinta kanjani.
Bengangithinta inumber zami zithi 0775256880.
Hayi, siyakuzwa futhi Blessing. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi, ngiyabonga.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Siyalandela isiphathelane lokholo lwesiKristu.
Yes. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna ukuthi sikhangele namhla umbhalo okukhulumisana lokuthi kathi vele wena uNkulunkulu wakudalelana. Ngibala kuJeremiah chapter 1 verse ka 5. Ithi yona ngwaqalisa kuverse ka 4 ithi yona ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakazalwa ngakwahlukaniswa, ngakubeka waba ngumprofethi ezizweni. Kuthi ukuthi lapha nxa sikhangela wonke umuntu odalwa nguNkulunkulu udalwa ele njongo uNkulunkulu amdalele yona. Injongo yakho ayiqalisi usuzelwe, ngoba lapha nxa sibala kuJeremaya simbone sithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Kuthi ukuthi kumele sonke sazi ukuthi ungabe lobungubani kumbe ungabe ungaphi uNkulunkulu uyakwazi. uNkulunkulu kakwazi ngoba umenzele olunye ulutho. uNkulunkulu kakwazi ngoba wenza izinto eziningi. Kodwa uNkulunkulu ukwazi vele ungazalwa ungenzi lutho. Kuthi ukuthi lo thando lukaNkulunkulu oluza kuwe, lo musa kaNkulunkulu oza kuwe, wabuya kuwe uvele ungazalwa. Kuthi ukuthi wonke umuntu edalwa lapha uNkulunkulu wabekwa phakathi kwakhe izinto ezimenza ukuthi aphutshise injongo leyo uNkulunkulu amdalela yona. Into eqakathekileyo okumele sonke siyenze yikuthi sizibuze ukuthi kanti vele mina uNkulunkulu wayenzani ngami, uNkulunkulu wafakani kimi, uNkulunkulu wangidalelani, kuyini engikwanisa ukukwenza ngcono. Abaningi abalandelela lumdlalo wegolf siyamazi ukuthi singakhuluma ngathi golf, sonke siyazi ukuthi kulo Tiger Woods. Abalapha eZimbabwe kumbe ngakhuluma ngithi ibhola siyacabanga ngoPeter Ndlovu. Kuthi ukuthi ungananzela ukuthi umuntu lo wayevele bekwe nguNkulunkulu embekele ukuthi enze olunye ulutho. Abaningi bethu kumele sibuyele ngemuva sithi kuyini vele ngikwanisa ukukwenza ukwedlula zonke ezinye izinto. Abaningi siyamazi owayelela ilungelo loluntu uMartin Luther King Jr. weMelika. Ungakhangela indlela uNkulunkulu ambeka ngesikhathi esokuthi abantu abamnyama babengcindezelwa, kwaba yisikhathi la uNkulunkulu amvusa khona. Singakhangela uJoshua Nkomo, siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngesikhathi kumele kulele ilungelo loluntu lwabantu abamnyama lapha eZimbabwe. Kuthi ukuthi ubizo lwakho lulesikhathi okumele luvumbulule ngalo. UJoshua Nkomo ngabe wazalwa kathesi, wayengasoze akwanise ukuthi ayenze injongo uNkulunkulu amdalela yona. Kwakumele ukuthi azalwe ngasona siyani isikhathi abantu abamnyama bencindezelwa ngamakhiwa, ukwenzela ukuthi ubizo lwakhe luphume lube mgceke, ekwanise ukuphutshisa lokhu uNkulunkulu amthumele khona. Manje wena ozelwe ngalesi sikhathi eZimbabwe, injongo yakho kuyini? Isizwe sonke seZimbabwe simile simelele wena ukuthi ufeze injongo yakho uNkulunkulu akulethela yona lapha emhlabeni. Bakhona abantu asebekwazi injongo yabo. Namhlanje isikhuthazo sami ukuthi kumele ukuthi ufeze injongo kaNkulunkulu uze uyeyiqinisa. Laba bangaqalisi dinga ukuthi uNkulunkulu akudalelana, laba asebekwazi iphutshise leyo njongo uNkulunkulu akubizele yona.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza, sithandazela wonke umlaleli ukuba afeze injongo yakhe ombizele yona empilweni. Sithandazela lalabo abale sigoqo, labale zinto ezivamisayo ukuthi baphutshise into leyo babizele yona, egama lika Jesu basize. Sithandazela wonke ongezwa kuhle ogulayo, uthinte uNkulunkulu aphiliswe ngegama lika Jesu. Amen.
Siyabonga Oliver Lelisayo ke ngusithandekile Mhlanga. Ngikhumbuleke ukuthi iqembu le Highlanders linqobele Black Rhinos 1-0. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.